Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo mohle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuhlolanja 2025. Igama nguntunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje izilimo sezisitsha endaweni zelizwe ezinengi kanti le mihogo ilayo idla ubhedu kambe uZulu weZimbabwe uzavuma na ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze kuqheliswe umbuso kamnankagwa silazo ezamasiko ezemidlalo kanye lezabatsha zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalimi endaweni ezichiyeneyo zelizwe bakhala ngokuthi izilimo sezisitsha ngoba sokulesikhathi izulu lingani. Abanye bakhala njalo ngemihogoyi abathi isiqede amabele. Ingcweti kwezokulima zithi abalimi kumele bakhulumisane labalimisi babo njalo bathenge imithi efaneleyo ukuze balwisane lalobubudli. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu wemaphandleni eLupane iRural Communities Empowerment Trust.
Nga izulu lingabuya masinyane kungathembisa sibili ukuthi izivuno zingaba zinhle, abalimi bangavuna, inala ingatshaywa. Kodwa nxa lingasananga kuyona le iviki esiyingenayo, hayi kuyabe sokuqala ukuthi sibe le ntandabuzo. Kuyabe ngasathembisi lutho, kuyabe sokumele ukuthi sinakane ngendlala esingazibona sesikiyo njalo. Ukuthembisa lo ungathembisi kuza phawulwa ukuthi izulu liyana kumbe kalini. Nxa lingasananga hayi sesibuyele kundlala yanyakenye kodwa lingana ngibona lonyaka kungaba ngconywana.
Imihogoyi ke injani khona ngapho?
Ye kuba leziqintana kumbe inthi ziqindi lapho abalimi abakhala khona ngaye imhogoyi ukuthi isiqede amabele siqede izilimo zabo kodwa kwezindawo hayi abakahlangani lalolo hlupho. Siyathemba ukuthi lapho abahlangana khona lo hlupho lwemihogoyi abalimisi bayaphanga ukuthi bayencedisa abalimi ekuqedeli lolo hlupho. Siyakwethemba lokho kodwa hayi ayisikuthi khona indawana zonke kuba leziqinti lapho esigila khona imkhuba.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngoyinhlanganiso esebenza loZulu wemaphandleni eLupane iRural Communities Empowerment Trust.
The Voice of America.
Luqhubeka lusemilonyeni yabanengi udaba lokulwisana kwabasekeli bebandla leZANU PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028 lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa useke watsho waphinda ukuthi akalaso isifiso sokwenza lokhu kepha abanye bathi ungumkhohlisi. Ukuze imizamo yabasekeli bakamnankagwa iphumelele kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe kubuye kuyiwe njalo kureferendum kubuzwe umphakathi ukuthi uyakuvumela lokhu na. Si koxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into esingayitsho ukuthi umthetho uyavuma ukuthi constitution iguqulwe lapho abantu befuna ukuthi iguqulwe. Umbuzo omkhulu ukuthi lapho iguqulwa kuyabe kuguqulelwa ukuthi kuzasebenzela abantu beZimbabwe, kuzasebenzela abantu bonke yini, kuyancedisa yini lizwe. Kulapho kulempikiswane khona, kulalabo abantu kuyiguqula iconstitution ukuze umongameli aqhubeke esesihlalweni. Yikho kudingakalayo, abanye njalo bephikisana lalokho. Ngicabanga ukuthi kuzaqhubeka impikiswano yakhona, ayisozibe lula ukuthi phele namhlanje kumbe kusasa, isezaqhubeka kwamaviki kwezinyanga, mhlawumbe kweminyaka lokho kuqhubeka kusiya phambili, ngokuba labo abafuna ahlale bayamfuna ahlale, abangafuna ahlale balabo bayala njalo. Ngakho ke kuyinto esizayibona iqhubeka, inhlanganiso ezinye zime ngapha, ezinye zime ngapha, abanye abantu beme ngapha, abanye beme ngapha.
Ubona abantu beZimbabwe bebambene yini okokuthi benganqaba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungayiwa kureferendum?
Akucacanga ukuthi kuzahamba njani ngalesi sikhathi, ngokuba abantu behlukene phakathi, kulalabo abathi kahlale, kulalabo abathi angahlali. Ngakho kuzaya ngokuthi oqoqe kangcono kulabanye ngubani. Uma laba abaphikisayo bezabe beqoqeka ngcono, iyabe ingasoze iphumelele i-referendum, kuyabe kungasoze kuphumelele nxa kusiya kuyo i-referendum. Nxa labo anjalo abathi kahlale beqoqe kahle, mhlambe basengaphumelela njalo. Ngakho ke kusesemasinyane kakhulu ukuthi umuntu angatsho ukuthi amanzi agelezela ngathi. Kusesemanje kuselempikiswano, kuselokudonselana, kuselokudonselana la kulo iqembu elibusayo leZANU-PF, kanti ke kulokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho ke akukacaci ukuthi kuya ngapha kumbe kuya ngapha, lokuthi kusasa kuyabe kuzahamba njani, kuza kwehlula kumbe kuzaphumelela.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu ongunobhala wenhlanganiso yabatsha eChefunye Social Association ngenhlelo abaziqhubayo ukuthuthukisa impilo yabatsha ikakhulu emaphandleni. Uchazisa ngohlelo lweworkshop ezakwenziwa okweviki yonke ekhangelelwe ukuphathisa abatsha ngolwazi lokulungisa amafilimu phakathi kokunye okuchiyechiyeneyo okhangelelwe ukuthi kuzafundiswa abatsha.
SiChefunye Social Association sizaba lomdlalo kumbe ngithi iworkshop eChefunye Primary ozakwenzeka kusukela mhla ka 7 April 2025 kuze kube zinsuku eziyisikhombisa. Lapho iChefunye Social Association izabe inika isupport kubantu abalama talent kuma skills achiyeneyo. Okunye sizaba sigcizelela kakhulu ngokubaluleka kokuregister le National Arts Council of Zimbabwe.
I-workshop leli khayelele ukuthi ibe imenjani, yiziphi ezinye izinto ezizafundwa ngabantu bunsuku eziyisikhombisa lezi, njalo abantu elibakhangelele ukuthi babe khona ngabantu abavela ngapi, njalo likhayelele ukuthi baza kuba bengabantu abanjani abangenelisa ukuthi baphathiseke ku-workshop enje?
Kuzaba lama-talent amaningi achiyeneyo azaba eyenziwa kuleyo workshop. Kuzaba le-training yoku-acta ezayenzeka kunsuku ezintathu zakuqala ze-workshop. Abazakhethwa ukuthi baphatheke ku-film yethu yakuqala bazaqhubeka sebephatheka ku-film yethu ngensuku ezine zokugcina. Sikhangelele wonke umuntu olesifiso njalo engumhlali waseZimbabwe, kodwa sikhangelele ikakhulu labo abayenelisa ukukhuluma ulimi lesiNdebele.
Abazangena i-workshop le baza kuba besenelisa ukuthi batholeni ngemva kokuphela kwayo?
Labo abazathola ithuba lokuactor bazayenelisa ukuthi labo bazakale, njalo bethole ilethuba lokutshengisa amathalenti abo. njenge chief nge social association sikhangelele ukuncedisa abasakhulayo ukuthi betshengise amatalents abo lokuxhasa ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lodlame. Njenge chief nge social association senelisile ukwenza italent show ebekhona mhla ka 28 December lapho ebesilabahlabeleli abehlukeneyo abavela kuma provinces ayehlukeneyo aweZimbabwe.
Apa kusigaba sabatha namhlanje besixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu owenhlanganiso ye chief nge social association ngenhlelo abaziqhubayo eziphathisa abatsha ikakhulu emaphandleni. Ube xoxa ngodaba lweworkshop eviki yonke ekhangelelwe ukuthi izaqhutshwa eChefunye Primary School koBulawayo, lapho abakhangelelwe ukuthi bazaphathisa abatsha ngolwazi lokulungiswa kwamafilimu lokunye kuyiworkshop ezaqhutshwa okweviki yonke. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Sibonge utabo kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina masiko wethu.
Sigcina masiko wethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko wethu.
Salamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo zithembayo uKeeps Dube. Namhlanje ngilomnumzana Mbuso Ngwenya. Ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngembiza kababa. Ngwenya sakwamukela uhlelo.
Sibingelele kubalaleli, sibingelele kubasakaza.
Iya kusitheleke Ngwenya. Imbiza kababa kuyi.
Akudube nabalaleli singathi thina abadala babe nendlela zabo zokuqinisa imizi. Enye yazo kwakuyiyo le eyimbiza kababa. Ini imbiza kababa? Imbiza kababa kuyindlela yokuziqinisa phela ukuthi naye ubaba akwazi ukuthi engubaba ekwazi ukuthi aqine nasendlini laphayana bangabe sekufika isikhathi sokuthi ke unabomama lapha ezindlini ngoba futhi uzokhumbula ukuthi iningi labo babe banamakhosikazi amaningi. Umangale uthole ukuthi nxa lamakhosikazi amahlanu uthole ukuthi kuba nabantwana abazalwa engathi bangamaphahla kodwa omunye bezalwa kwenye indlu omunye ezalwa kwenye indlu uthole ukuthi bazalwa ngokulandelana kwezinsuku ngesikhathi esisodwa. Uzibuza ukuthi obaba bawathathama amandla ngayo kodwa-ke babe lezimbiza zabo okungukuthi kwakukuningi futhi kuyindlela ezihlukeneyo ngoba babeyazi nemithi
ye khonapho-ke Ngwenya okwemithi yangikhona babeyithathama
babeyazi ngempela itholakala kakhulu egangeni ngoba babesazi ukuthi impande ethile ungayithatha uyifaka emanzini kulokuyiphuza iza kweziqine ungubaba. Kube lezi mputshana futhi nazo ezinye zazikhayo zibe yimputshana othola ukuthi xa kudliwa naphana ebatsheli omama ukuthi hayi xa ngiphekela leza kube lesobho uzothi kulowo mdluzi lowo ubone sekuphuzela ilokuzana imputshana leya. Loko kukodwa sokuqinisa imbiza kababa. Ina le qolo leli azizona impela engumqhimane.
Ye kodwa kusasetshenziswa yini? Kukhona kumbe sowahle kwaphela ngenxa yokuguquka kwezinto?
Ukhona babudube nje into engiyibonayo ukuthi okuphazamisa obaba namhlanje mhlawumbe kunye yikudla lokho esesikudla kulezinsuku othola ukuthi loba uzayisebenzisa imbiza kababa kodwa ukudla okudliwa ngabantu manje kuyababulala imithambo yegazi le othola ukuthi abasenawo amandla akhe awafani nala bantu abadala esakhona sibabona.
Ye kodwa-ke nxa sikhangela ubona ngazani kuvele kungavuselelwa njani khonokho sikhuluma ngakho.
Kungavuselela isibili ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo zisekhona endabeni, zisekhona ehlathini. Okungukuthi nje kudinga ulwazi ukuthi umuntu azi ukuthi ungathatha lokhu uhlanganisela lokhu kwenze kanje. Awuyavuka umuzi kaba baqhinqo.
Ye, umuntu usuka ngaphe kubani? Njengoba abanye bayasibuza abantu lapha, bathi nxa umuntu esekudinga khonokho aye nga.
Ngicabanga ukuthi omunye nomunye lapha ahlala khona esigabeni kuba nabantu nje uthole ukuthi ngaba umuntu omdala umncane kodwa esikhathini esiningi kuba yibona abantu abaisalelane abantu abadala bakhona. Xa ungasondela nje kuye nje engubaba laphana ubuze ngoba abanye baba lenhlanhla nge uthole ukuthi ukhulela nje lapho okunomuntu omdala njengokhulu wakhe. Asondele kuye nje uzomtshela ukuthi hayi bana wami xa ufuna lokhu kube nje thatha lokuhlanganisela lokhu kodwa-ke nxa ingekho umuntu onjalo sondela komunye umuntu omdala nawe umbona uzejwayeze yena uzoyivula inhliziyo yakhe akutshela ukuthi hayi mfana wami ufuna ukuqine kanje yenza kanje nazo nabo laba abelaphi bendabuko bayazi lezi zinto xa futhi wasondela kibo bayeza kutshela ukuthi hayi ma ufuna ukuthi uklini iqolo usondela lapho uthathe lokhu uma uqeda lapho uziqinise-ke ngemputshane ezinje okanye ngempande nje.
Yes, siyabonga kakhulu. Ngamaphitshane ngikhuluma ngokuqakatheka kwesintu esinje. Ngamaphitshane sibili kakhulu.
Kuqakatheke kakhulu ngoba uyibona imizi ichitheka kanjena. Okunye kusuke kuthinte khona elokuzene emakamelweni lapha. Ma ungabuza ngempela abantu abaningi, uthole ukuthi uyazama ukulalela ukuthi sizathobani esenze umuzi wachitheka. Uthole ukuthi awusizwe esibambekayo. Usubona ukuthi xa ukujula ngokubuza ukuthi inkinga ibe khona phayana ekamelweni. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi abantu sivuke sizithathe sibuyele esintwini sethu. Ngokubuyela esintwini sethu sisebenzise amakhambi esintu, lokho kuzokwenza ukuthi sibuyele siqineni lokho abantu basendulo ababeyibo.
Hhayi, siyabonga kakhulu Ngwenya, ungadinwa kusasa ba.
Siyabonga kakhulu nathi, sibona kubalaleli.
Hhayi ke, siyambonga ubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu, besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Beli lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Ngiyabonga.
Sigcina amasiko wethu. Owangusenziwe manje. Sigcina amasiko wethu.
Sibonge uGibbs Dube ngezamasiko. Uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda.
Ngizokhuluma namhlanje ngodaba olulandela lolade sikhulume ngalo iviki edlulileyo, udaba lomthandazo. Umthandazo isikhathi esiningi uJesu uyawubeka ndawonye lokuzila kokudla. Siyananzelela ukuthi yena uJesu engalingwa nguSathane, izwi lenkosi lithi wayezile ukudla okwamalanga angamachumi lamane, ngakho wayehlezi isikhathi leso engadlanga lutho, ezile ukudla kodwa esemthandazweni. Ngakho singabala lapha kuMateyu chapter ka-6 iverse ka-16 ithi yena uJesu uthi nxa lizila ukudla linganyokumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakali ebantwini ukuba uzilile, kodwa kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni nguye-ke ozakuvukuza. Ngakho-ke mfuna sinanzelele lapho ukuthi okokuqala uJesu uthi yena nxa lizila ukudla. Kazangathi yena kwesinye isikhathi nxa lingazila ukudla, kumbe nxa kungafika ezinye izikhathi, kodwa kukhanya ukhuluma ukuthi kuyinto okumele ukuba nxa ungumlandeli wakhe kube ngenye into ozabe uyenza ngezikhathi lapho uthandaza, ngezikhathi ozabe uzibekile. Siyakunanzelela ukuba lokhu kuba yikuhleleka lohlelo oluba khona emuntwini olandela uKristu. Kutsho ukuthi indlela uKristu asikhulisa ngayo ekumazini njalo lasekukhulumeni loNkulunkulu kuyabe kuyikhonokho kokuthi sithole izikhathi zomthandazo lokuzila ukudla. Ukuzila ukudla akutshintshi uNkulunkulu, akutshintshi amandla kaNkulunkulu, akutshintshi indlela uNkulunkulu akukhangela ngayo, kodwa kutshintsha wena. Kutshintsha wena indlela umoya wakho okwanisa ukuzwa ngayo kuNkulunkulu. Kutshintsha wena ukuthi ingqondo yakho, umzimba wakho uwubandezele, kungabi ngumzimba kumbe inyama ekubusayo, kodwa kube ngumoya kaNkulunkulu oyabe usubusa umzimba ngendlela vele uNkulunkulu ekuqaliseni ayedale ngayo umuntu. Antsho siyakwazi ukuthi udubo lwaba khona yokuba u-Adam lo-Eve bavumela inyama yabo yababusa. Ngakho indlela esinqoba ngayo inyama lenkani inkanuko zomzimba ikuzila ukudla. Ngakho ke nanzelela ukuthi ukuzila ukudla kuqhakathekile empilweni yomuntu ongumKristu. Abantu abaningi abangamaKristu isiKristu sabasiqedakali, asindawo abakhulu esiKristwini sabo ngoba bayehluleka ukuzila ukudla ukwenzela ukuthi banqobe inkanuko zomzimba wabo. Umuntu ongumKristu udonswa ngamakhala zinkanuko zakhe, udonswa ngamakhala inyama, yiyo emenza agijimenze izinto ezehlukeneyo ngenxa yokuthi kazili ukudla, kazinika isikhathi sokuzila lokuthandaza. Siyananzelela njalo ukuthi khathesi odokotela nalabo abakhangela impilo kahle zabantu bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyayenza ukuthi imikhuhlane eminingi ebiseyabi siphakathi kwemizimba yethu ife. Umzimba uyabe uzelapha ngaleso sikhathi. Ngakho siyabona ukuthi ayisonto nje ukukhulisa emoyeni, kodwa into njalo engakwenza ukuthi ube lempila kahle. Asibuye lendaphana ukuthi uJesu sifundisa ukuthi senze njani. Nxa uzilile, akumelanga ube ngumuntu lwana osukhamba sumemeza ebantwini. Amina ngizila ukudla kwesikhathi esingaka, amina ngenza into engizingaka, amina kokuzila ukudla vele yikho kwethu thina. Ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapha ebantwini, abantu bemangala ngendlela othandaza lozila ngayo ngoba uhamba utshela abantu. Kodwa uJesu uthi yenza ngale ndlela akwaziwe nguNkulunkulu kuphela amalanga akho lokuthi kwenza njani. Yebo, kwezi sikhathi ungakhuthaza omunye umuntu lapha nalapha, kodwa ukuthi uhambe umemeza umhlaba wonke ukuthi wena uyintshantshi yokuzila ukudla. Jesu uthi ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapho. Asinanzelelenini ngalokho-ke bazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siqinise ngale ndaba yokuzila ukuze sikwanise ukukwenza, kuletha inkazimulo kuwe. Thandazela bonke abazangena kulesi sikhathi sokuzila, baqinise moyo ingcwele, ubatshengise ukuthi lo lalo angazila njani entweni ezaletha inkazimulo lendumiso kuwe. Njalo le mthandazo yabo Baba uyiphendule ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen. Asihlanganeni balaleli bami ngesikhathi esizayo.
Sithi enkosi kumfundisi Useni Spanda ngokusipha uhlelo Vusa Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wecricket uChristopher Mpofu. Yena oke wadla uBhedu eminyakeni esanda kwedlula, edlalela iqembu lesizwe elamaChevrons.
UChrissy uthotshelwe yingwe ngomnyaka 1985 ePlumtree Matheland South. Ekuzalweni kwakhe akekho wayekwazi ukuthi uzaba ngumdlali obukhali kwikhilikithi, yona ebisaziwa njengomdlali wabamhlophe kuphela eZimbabwe kweminyaka eminingi. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngazalelwa ePlumtree, lapho engenza khona izifundo zami eziqala kugrade 1 kusiyaphelela u-7, ngasembuya koBulawayo, qala form 1 ngaze ngaqeda isikolo sami koBulawayo. Ngakhulela emagwegwe lapho engangifunda khona, emagwegwe high, labaningi bangabe kwazi lapho kwafunda khona uBenjani Mwariwari, so isikole engakhula engafunda kiso.
UChrissy uthi umdlalo we-cricket wayengawazi ebutsheni bakhe, kodwa uthe usungulwa esikolo sakhe weqela phezulu wawufunda wahle watshengisa impawu zokuba yintshantshu.
Ngangu-form 3 kodwa singathi first team emagogo engayiqala ukuyidlalela ngu-form 4, yikho engahle ngabe ngu-captain. I-cricket kwangasontwe esegazini lami, mina ngangithanda ukwenza i-athletics, ukugijima, izinto engangizenza engangizithanda. And then cricket ngayiqala okulate. Ama-team engadlalelayo, ngadlalela oniZimbabwe national team, and then okwalesi sikhathi nje sengijiwa kwe-national team, ngithola isithuba lokudlala eKenya, ngathola ithuba lokudlala e-India, laseQatar. I managed ukuthi ngidlalele abathi World Giants, most of ama-players adlalela ama-national team abo, nangabe ngwaba abakhethwa from eZimbabwe.
UChrissy udlalele iqembu lamaChevrons kumncintiswano etshiyeneyo, njalo uthi ukhona umdlalo angeke afa awukhohlwa.
Ngidlale ama-World Cup for iZimbabwe ama-T20 angu-2, ngakwazi ukudlala i-World Cup ama-50 over angu-2, njalo yinto engijabulisayo. Maningi amagame engathi ngeke ngakhohlwa, singathi enkulu kakhulu ngadlala size sinqobi Australia, sidlalele South Africa ngo-2007. Yili game engathi leli li-one of amagame engalithakazelela kakhulu.
Iqembu lamaChevrons lake ladla uBhedle lidlala okwezinga eliphezulu kodwa kulezinsuku lidliwa njalo nje ngamanye amazwe. Kambe uChris engaba le ncazelo na?
Kunzima sibile kwafana bebengadlali kuhle. Ngathi umdlalo onkona ufuna ukubekezela and ngathi bayobiza ngesikhiwa bathi determination and ikho lokho engifisa kubana ngaba bengabe lakho kakhulu. And lokulwa ukwanisa ukuthi uzilwele uzimele ikho engibona ngani ayisibindi sokuzimela abakabi laso ngithemba ukwana kungabe kuqhubeka kulunge kodwa hey kuzathatha isikhathi kufuna labalandeli also bezange ukubasekela abafana.
UChris wathatha umhlala phansi uqembu lesizwe kodwa lokho edlala ikhilikithi ekwele India.
Ongathi siya ngiyenza uningi lokho engidlala but like mengisitsho ubana ngidlala abathi Legends League okwamanje ngidlala eIndia lama team engiwadlalelayo like because ngathi okwe international sengijile dalwa ngabantu abaningi abanye aba awufana labo Chris Gayle, Harbhajan Singh, Suresh Raina abaningi ase retire international cricket kodwa kukhona i-league abathi Legends League so yiyo engiyidlalayo. And omunye engikwenzayo ukukhocha kuba ngu-assistant coach we-Tuskers ngapha koBulawayo.
Njengomuntu othanda kakhulu i-cricket, uChris uthi uzaqhubeka edlala lo mdlalo athiye kuphela nxa umzimba ususala. Imele Studio 7, igama namu ezwe Jesus Bane.
Zimbabwe!
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi ozibiza ngo-DJ Ma-12.
Ngizothanda ukubingelela abalaleli igama lokuzalwa Botweli Ndlovu phuma ePlumpt esigabeni sasemacingwana ngoDJ Ma-12 on stage umusic ngiyokuqala ngo-2020 ngadropa EP eyayinama-track angu-8 ngabuya ngo-2021 ngadropa ama-single track nango-2022 ngadropa ama-single track kwabuya ngo-2023 ngadropa ama-single track ngisebenzisana no-DJ Ace Carter from Evict Falls.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami, umculo wami okwamanje besikala ufayi kuba digital stores kodwa uzoba khona kungekudala. Inamba 0647271616 mangabe uselizweni lase South Africa ikho lapho engicula ngikhona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibathembisa ukuthi sizozama ukuhlala ukuqhubeka sibanikeza umculo esikucela kibo loxhaso lwabo ngoba ngaphandle kwaba siyilutho.
Would DJ Matwelfu esigqibela uhlelo lwethu. Asidibaneni uhlelo lunye njalo kusasa. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.